Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyalambulela kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesithathu mhlaka 17 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Baningi abantu abebayo phezulu. Sengathi kungabotshwa yena yedwa, kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebenga abadla imali yabantu khona.
Umeli wegogwe nembudziya edalele ephalamende njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Judge Gena umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Besetheswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i-$5 million.
Abekho abantu belizwe kumbe ilithi lase-Afrika abangathi kona inkululeko kukolonialism sebayibona ngoba saphuma kukolonialism emhlophe sangena kukolonialism emnyama.
Umanyano weSADC namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labanye abake baba ngabakhokheli bamazwe aseZansi e-Afrika abayibo abasungula lumanyano. Amapolisa athi abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebezisetshenziswa ngokungekho emthethweni kulandela ukunikezwa imvumo ngohulumende eyokuthi benze lokhu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wegogwe nembudziya edalele ephalamende njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wa Jajena umiswe enkantolo namuhla labanye abane. Besetheswa icala lenkohlakalo elithinta izigidi zamadola emelika ezinhlanu i-$5 million. Wajajena uzalala evalelwe estokisini labanye abotshwe labo yiZimbabwe Anti-Corruption Commission izolo ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCotco uPius Manamike, uMax Monjanji, loFortune Molawo kanye lomqondisi wePierpont Mancrox uChiedza Lana. Igqweta labasolwa umnumzana Harrison Nkomo ucele inkantolo ukuthi ibakhulule ngemali yesibambiso i-bail. Kodwa abatshutshisi bakwalile lokhu besithi abasolwa balakho ukubaleka elizweni bengakhululwa. Umantshi uStanford Mbanje uthe uza kwethula isinqumo sakhe phezu kwalolu daba kusasa. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwadi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Into enhle kakhulu ukuthi abantu babotshelwe inkohlakalo ngokuba ilizwe leli lahlekelwa imali eningi kakhulu ngenxa yenkohlakalo. Imali kade izadala imisebenzi, yakhe izikolo, izibhedlela, ihambise abantwana ezikolo, ivuse imigwaqo, yenze impilo yabantu bonke ibenhle. Baningi abantu abebayo phezulu, sengathi kungabotshwa yena yedwa, kodwa bangabalandelela bonke abantu abayisigebenga abadla imali yabantu khona.
Vakhona abanye abakhononayo ngendlela uwajajena akhanya ephathwa ngayo ngoba uze emthethwandaba ezihambela egqoka isutu yakhe engafakwanga izankosi. Kodwa labo abakhononayo bathi nxa kuyikuthi ngamalunga ebandla eliphikisayo amanye aze afakwe lamaketani ezinyaweni.
Iqiniso elikhulu kakhulu ukuthi umthetho lamapolisa akakusebenzi ngendlela efaneleyo. Amapolisa ethu ahamba neqembu elibusayo. Nxa kungabantu bezanu PF ababotshwa, nabo bebotshiwe baphathwa njengabantwana, njengosane, njengeqanda, hayi njengezibotshwa. Kodwa ke laba opposition, haba masemba aphikisayo ba babotshwa babotshwe kunelezinyawo bakhohlwe ukuthi umuntu akanacala imali ingakagwetshwa ngumthetho wendaba ngokufaneleyo lokho esithi presumption of innocence ukuthi umuntu wonke kuthiwa akanacala nxaye sekuyungumsola uyacatshangelwa ngakho kumele aphathwe kahle amalungelo akhe aphathwe kahle kodwa-ke nxa kusiza kwabe amaqembu aphikiswayo baphathwa kabi kakhulu okungafanelalo abe besanu p f
ukubotshwa kukawatsgatgena lokhu njengelunga lebandla elibusayo njengalokhu esesike sakubona khona amanye asebotshiwe lawo singathi kuveza sobala yini ukuthi ngempela uhulumende uzimisele ukulwisana lenkohlakalo ngitsho phakathi kwamalunga ebandla elibusayo
asingeke sibe nesiqiniseko salokho ngokuba kusengenzeka ukuthi izimpi zangaphakathi lokho okuthiwa yi-factional fights ebuzanu p f besilwa ngokuthi ubani kulolu hlangothi ubani kulolu hlangothi kodwa-ke bekukuhle ukuthi nxa ngabe kuliwa le nkohlakalo kungakhethi ukuthi ngobani bakuliphi iqembu abenze inkohlakalo kumba baswelele ukuthi benze inkohlakalo umthetho wendaba kube ngozimele uthonise amacala ngendlela efaneleyo kungathonisiswa muntu kodwa kuthonisa icala
umnumzana efindlela ncube ucubungula ezombusaswe kusenjalo amagqwetha eziphatha amandla zebandla le-TCC esezile nyanga ezimbili zivalelwe esitokisini aselovele iziphatha amandla zogatsha lwamajele ekhonona ngokungaphathwa kuhle kwabasolwa ababalisa umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole bona ababotshwe ndawonye lamalunga aleli bandla alitshumi lantathu beseteswa icala lokuphehla udlakela esigabeni senyathime eChitungwiza sizalethulela okugcweleyo ngalolu daba kuzindaba zekuseni kusasa umanyano wesadaki namuhla uphe umuyi umnumzana Robert Mugabe isicoco sokuhlonipha imisebenzi yakhe ndawonye labake baba ngabakhokheli bamazwe asezansi ye-Afrika abayibo abasungula lumanyano. Isicoco lesi samukelwe ngunkosikazi Grace Mugabe emhlanganweni weSADC Summit osaqhubekayo kwele DRC ongenwe ngabakhokheli bamazwe akuSADC abagoqela uMongameli Emmerson Mnangagwa. Abanye abaphiwe izicoco lezi babalisa uSeretse Khama waseBotswana, Kenneth Kaunda waseZambia, Julius Nyerere weTanzania, uKamuzupanda weMalawi, uKing Sobhuza II owe-Eswatini kanye lo-Augustino Neto waseAngola. Bonke laba sebabhubha njalo izicoco zabo ziphiwe imideni yabo bebongwa inkokheli yeSADC ngokusungula lumanyano kanye lokubambisana besebenzela uZulu. Imifanekiso esenkundleni ezitshiyeneyo iveza uGrace esamukela isicoco somkakhe ebambane lo mongameli Mnangagwa yena obekhanya ebobotheka kodwa uGrace ubebophe ubuso. Sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule yena othi iSADC yenze kuhle ngalezi zicoco.
Inhlonipho lenkomo iza ngokuthi thina njengesizwe sathi sizikunkulukazi se-Afrika kaniSADC izinikele ngapha kodwa siyisizwekazi siyisizwe se-Afrika singabantu abaqina ukuthi silwele ukuzikhulula ukuzikhulula lokhu singakukhohlwa phela nkomo ukuthi omdabe ngabathungameleyo ilabonkomo asihambi indlela naleyi eyihanjiweyo lanqade kulezinye izinto lapha lalaphana ezingahambanga kuhle kodwa bayihambile indima yaleyo njalo umsebenzi bawenzile njalo yibo bakhokelelayo ukubunjwa kwenhlanganiso zonke zenezinqinisa inhlanganiso zabo-au labo-SADC ngokunjalo inhlonipho njalo iyamukela ngezandla zonke njalo sisithi umfanele inhlonipho leyo osowadlulayo umongameli uRobert Mugabe.
Kodwa bakhona abamsolayo umgabe abathi wayengumbusi omubi kakhulu ongamelanga athole inhlonipho enje kumbe ahlonitshwe yiloba ngayiphi indlela.
Singakhohlakala nkomo ukuthi ukuthi idrama engathi igcwele uchago bese kuba ingawela ukumbiwele ukuthi ngakhala umgabo hatshi uyongivukulaporota. Okuvukuweleyo okungakuyinikeza ukubeke eceleni laphana kodwa sikhangele intwenintre nje abomdabe singatsho ukuthi kumbe singatsho ukuthi kuya kunye nzimdabe aphosa wanashika khona ekuphineni eyalula esikhundleni kuphela kwesekhulile asayenelisi kuphela yiko kuphambanisekile khonaphana sokunye nje kubile okuthathu yeyobhela engasinjelo sikambe umuntu wonke naye kulamaphutha abantu bonke abaphilayo kodwa ke okukhona yikuthi kwadlula kodwa sikhangele ukuthi umsebenzi kamgabe emlinye ekhona esiyibonayo emihle ayirabheki kona siyabonakala njalo yinhlonipho ayinikwayo ihlonipho kamgabeni ukuthi ahlonitshwe naye.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lezanu PF. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele incwadi kwezombusazwe uDokotela Jethro Mpofu.
Yonke kwathatha bona abamnyama abathathe ebandumini labo baba ngabanqindezeli, baba ngababulali, baba ngabahlukumezi. Abekho abantu belizwe kumbe yiliphi lase-Afrika abangathi kona inkululeko kukolonialism sebayibona ngoba saphuma kukolonialism emhlophe sangena kukolonialism emnyama. Wabulawa abantu, kwahlukunyezwa abantu, bantshontshwa umnotho wamazwe, kwenziwa zonke izinto ezazisenziwa ngamakolonialisti labahlukumezi. Ngakho ukuthi izicoco ngezani umuntu ocabangayo olomkhumbulo angasuka amangale ukuthi kathi kuyini okwenziwayo kwengalezi zicoco.
Akukho yini okuhle osokwenziwa yiSADC esingakuncoma?
Okuhle kwakhona inkinga yakho ikhona ukuthi wabona futhi idinga. Ngoba nansi siyakuzane siyamdinga ukuthi kungabe kukhona yilokuhle kungabe kungekho yilokuhle. Ngabe kukhona ngabe imibuzo kasiwubuzano njalo. Kunzima ngoba into enkulu kuzo zonke izikhawumeki kuye nokuphuma kombuso wabelungu wabangqindezeli kwakuyinkululeko nombusa kahle lokuthi abantu bangaphili besesaba namathuba abantu okuphila ukuthi akukhengi. Leyo nkululeko ayizange yabonakala. Ngakho nxa kuthe kwaba lokunye okube khona okungakuthiwa kuhle kodwa kungayisiyo inkululeko kuyabe kukuncane kakhulu ukuthi singakhuluma ngakho lokho. Okwakufunakala inkululeko ikuphi inkululeko yabantu njengoba kunje yena obaba umnankagwa ubekhona ngale laye emicimbini lowo wokunikana isicoco angayibetsho ukuthi amazimbabwe akhululekile lokuthi amazimbabwe intando yabo yokuzibusa iyenzakenhle lokuthi balempilakahle umnotho lomkhono omuhle. Ayizange ibe khona inkululeko ngakho okuhle kwangakhona kuyabe kubuncane kakhulu ukuthi sothi ngaxoxa ngakho.
Sikamgabe sona isicoco ungathini ngaso nxa sikhangela imisebenzi yakhe sisukela lapho ilizwe lithola khona uzibuzi.
Yisoke isicoco esingasisebenzisa njengesibonelo ukuthi izicoco lezi ziyinkinga ngoba uzasiphiwa njani isicoco ebukwani ehlonitshwani.
Unkosikazi Grace simbone esamukela isicoco sika Mgabe simbone njalo ephuma emifanekisweni lo Mnankagwa bebambane izandla besamukela lesi sicoco. Umnankagwa khanya ebobotheka kodwa unkosikazi Grace Mgabe hayi ube khanya ekwatile ebophe ubuso ungathini kahle kahle ngalokho?
Ngaka mamatheke unkosikazi kaMgabe ngobe sazi ukuthi yena uMnankagwa ufuna ukuthi kugujwe amathambo kaMgabe asiwe lapho uMnankagwa wafuna khona. Ngakho kuyaliwa kulezi zimpi ezingaphansi komhlabathi.
UDr. Jethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe. Amapolisa anti abantu sebelethe ezinye njalo izikhali zemibhobho ebisetshenziswa ngaphandle komthetho kulandela ukunikezwa imvumo ngohulumende eyokuthi benze lokhu bengathonisiswa kuze kuyefika ekupheleni kwenyanga ezayo. Embikwena wethu lenamuhla amapolisa athe lokho sokukhuphula inani lemibhopho esiveziwe la yafika kukhulu lanhlanu 105 selokho uhlelo lolu lusungulwe ngeviki edluleyo. Usanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Ambrose Sivindi olwela amalungelo oluntu.
Well, okokuqala ukuthi linyathele liqondileyo lelo elincedisayo kubana abantu izikhali abalazo engxenye asebesesaba ukuthi kande bengazibisela njani zibuyele. Njalo futhi isikhathi esiningi umuntu olesikhali uba uyalingeka masinya ukuthi agange ngaso kumbe nje lanxa esethe wangalosani lo muntu esisebenzise leso sikhali ngendlela engayisiyo kube lokufaka komuntu. So ke nxa kuyikuthi leli linyathele selithethwe nxa ulikhangela ukhatshana kuyinyathelo sibili esibona ngathi liqondile elincedisayo. Kodwa nxa useduze kuba le mbuzo engxenye engafanele kubuzwa ukwenzela sibe leqiniso lokuthi leyo nto for sure umuntu obisele isikhali ngumuntu obekuleso sigaba sokuthi ngiye umuntu obeganga ngaso, nguye umuntu obebulala abantu. Imbuzo bakhona phana.
Njengabalwela ilungelo loluntu, liyakuthemba lokhu yini ukuthi ngempela kwenzakala kumbe nxa vele singakwazi ukuthi izikhali zikhona zingayi akungeke kwaphathisa kakhulu.
Ebesikukhangelele ukuthi ngakhuluma indaba yezikhali aluba kuthiwa phose inani lakhona abantu abathweze izikhali bayaziwa ukuthi ngabantu abangaka. Bekuzancedisa ukuthi nxa umuntu ekhuluma nge-20 esezibuyele nge-105 esezibuyele izikhali lezo ubonti ziyaphungula. Ziphungula futhi kubona abantu abagangileyo. Njalo siyakukhola ukuthi nxa ukhuluma ngesikhali esaye sasebenza sisetshenziswa ekugangeni, uhulumende uyenelisa ukuthi akudingisise kambe leso sikhali esilethwa lapha saye sasebenzeni ekugangeni ukwenzela ukuthi lokho kutshengise ukuthi for sure abantu ababisela lezi zikhali ngabantu boqotho okuzenza ukuthi i-crime rate yehliye phansi. Kodwa nxa kungenziwanga khonokho abantu bagcina besesaba ukuthi kambe kungabe kusenzakalani. Njalo phela singakhohlwa ukuthi eZimbabwe kulobu dlangolo obenzakalayo obokuganga okunye okuyi-involve even into ze-politics lokho singakubalekile. Uzathola ukuthi kulabanye abantu ababele izo zikhala baye bazisebenzisa bezinikwe abantu abagangileyo be-politics ukuthi bahluphe ngazo abantu babulale ngazo abantu kodwa bengabanga ukuthi bathune imali yabo ngenxa ze-politics. Engxenye bona abo bantu bathe sebenikwe izo zikhala bengasaziviselanga. Sokuyindlela futhi yokuthi engxenye uhulumende wethu owe-ZANU-PF azame ukuthi lezo zikhali zibuyele emuva ukuthi labo bantu bengabotshwa ngenxa yokuthi selinika leli thuba lokuthi abantu balethe lezo zikhali. Kodwa-ke kukalutshwana sibili nxa sikudingisisa ukuthi sibili umuntu ogangileyo olamatshala ayaziwayo watshontsha imali wabulala abantu asibise leso sikhali. Ngoba sazi leso sikhali kule ngozi yokuthi engxa sizahlolisiswa sibonayo sivela ngabula nxa kuyi-amnesty awusozwazi kusasa. So ngaleso sizathu kwenza kube le mbuzo eminingi edlula impendulo ukuthi kambe for sure abantu okuyiwo abagangileyo babisele izikhali yini na. Uhlupho yikuthi labona abantu phela ukuthi zibiselwe mbani njengoba la kuyimfihlo kuba nzima. At least ngake uyaziwa ukuthi ezi zikhali zivela lapha. Lo mphakathi engxenye phela ngeza ukuthi ah kodwa bani vele bekucatshwa ngathi ungathi balokuganga okuthile kodwa nga kuphonga ubiselwa kuthiwa kubiselwa thina njengabamphakathi sitelwa khona okwesingaze kuze zivela ngaphi. Kuba nzinyana. So ke into yakhona singeza sibili sathi hayi lapha kuzahamba kuhle. So ke sinazela kusenzakala sithe ngxenye kungcono kodwa sisile mbuzo ukuthi kambe abantu ababisela izikhali yibo sibili abaqodo yini abavele abayizigebenga abatshontshela abantu ababulala abantu yimbuzo ekhona emakhanda abantu.
Umnumzana Ambrose Sivindi ulwela amalungelo oluntu njalo ubexoxa loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekubulawayo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iMatabeleland Institute for Human Rights ithi sinanzelele amaphutha asemthethweni weTraditional Leaders Act. Lawa maphutha agoqela ukunikwa kwabosobhuku amandla amanengi okwahlulela amacala osobhuku eyedwa. Kona linhlanganiso ethi kugcina kubangela ukuthi usobhuku abe nguntando kayiphikiswa. Umqondisi walinhlanganiso umnumzana Khumbulani Maphosa utshele uGainer Gumede Saidi weStudio 7 ukuthi kungalesi sizathu inhlanganiso yakhe inxusiwe ukuyakuma phambi kwekomiti yebona ngembuso yezabelo iPortfolio Committee on Local Government ngemva kokuyibhalela bekhalaza ngalawa maphutha.
Njengenhlanganiso yeMathebeleland Institute for Human Rights sinanzelele ukuthi kunephutha elikhona kumthetho weTraditional Leaders Act osebenza eZimbabwe. Ngoba lumthetho uthi usobhuku uvillage head kulomlando wokuchaya iVillage Development Committee eluhlangothi lwesigaba olulomlando wokuhlela njalo lukhangela inhlelo zentuthuko esigabeni. Uphinda futhi njalo umthetho uthi uvillage head nguye ochaya iVillage Assembly okungumhlangano wesigaba sonke okhangela uhlole ukuthi iVillage Development Committee isebenza kahle. Okuthi ukuthi usobhuku iyazichaya eplana lalapho njalo esenza inhlelo zentuthuko aphinde njalo futhi azichaye lalapho esezihlola ukuthi usebenze njani. Lokhu sithe sikukhangela njengenhlanganiso sabona ukuthi okokuqala likuphambanisa isisekelo sombuso welizwe leZimbabwe esikhuluma ngokwehlukaniselana amandla lokuthi kubonakale ukuthi kulokuhlolana ukuthi kusetshenzwa ngendlela emgceni. Okwesibili sinanzelele njalo futhi ukuthi kuyaphambanisa ilungelo labantu lokuphatheka kuhle enhlelweni lembe ngithi emsebenzini yentuthuko. Ngoba nxa sikhangele ngokwamazwe ngokwenhlanganiso yamazwe omhlaba yonke iUnited Nations ilungelo lentuthuko sekulilungelo lalo njalo futhi elinanzelelwayo. Okunye njalo kusinanzelele ukuthi kuyaphambanisa ukuthi abantu bakhulume ngendlela abafisa ukukhuluma ngayo bekhululekile. Ngoba thina singabantu abahlonipha isiko, singabantu abakwaziyo ukuthi umuntu omdala osekukhokhelini njengosobhuku akumelanga uphombe ukumchaya mahlayana kumbe umphikise phakathi komphakathi. Manje njengalokho nje sizibuza ukuthi abantu bazamsola njani nxa engasebenzi kuhle neVillage Development Committee yakhe, bona isintu sisala ukuthi bamchaye nje mahlayana emphakathini. Njalo futhi sibona ingani lokhu kuyadelelisa isimo lesimilo njalo futhi lomsebenzi wabosobhuku esigabeni. Ngaleso sizathu ke siyenze ipetition eya eParliament lapho sithi thini iParliament yayiguqule umthetho weTraditional Leaders Act ukuze ukuthi nxa sikhangele iVidgo kuchethwe uVillage Development Committee Chair ozakhethwa lama committee members wonke njengalokhu oweward development committee ucounsilor simkhetha lani. Ngokukhetha uVillage Development Chair kuthi ukuthi sizakhetha umuntu olobuciko lokwazi kangcono ngokubambe ezentuthuko. Kube sokusithi sobhuku umsebenzi wakhe usale unjengomsebenzi kamlisa okuthi uhlole ukuthi iVillage Development Committee iyasebenza kuhle ngendlela efaneleyo. Njengalokhu umlisa umsebenzi wakhe kuyikuhlola ukuthi Ward Development Committee iyasebenza kuhle. Ngaleso sizathu sibisele isithunzi kubadala bethu nenhlanganiso zethu zomdabuko iTraditional Leaders, siphanjalwa abantu amalungelo ukuthi bakhulume bekhululekile njalo ilungelo lokuthi izigaba zayithi zithuthuke.
Umnumzana Khumbulani Maphosa ngumqondisi weMathebeleland Institute for Human Rights obexoxa logena kumete sayithi weStudio 7. Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla silonkosazana Kathy Webhebhe ohlala kweLebotswana oxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokhetho lwakwele Kenya.
Ngibona ngani baba Dube kuhambe kuhle kakhulu. Prime obengu-deputy president since 2013 uWilliam Ruto nguye osekhethwe nguZulu weKenya ukuthi abe ngumongameli.
Ngazi ukangela kodwa ubona ngani lokuqhutshwe ngemfanelo kumbe kulobongilimba lobo bekhona njengoba siyabona kulabanye abathi kunganako kulanto ehambe kuhle.
Hayi, mina ngibona ngani luqhutshwe ngemfanelo njalo ngetechnology e-advancesiweyo ekubaleni kwalo. Ngibona ngani i-rigging laphana ibi impossible ngoba bebesithi bengaqeda ukubala ama election forms ona lana bese be-upload ku-public portal omunye lomunye manje uvela le smartphone. I think ubukwanisa ukuthi lawe nje uzivalele ubone ukuthi kwenzakalani bekungani kule transparency nje
kunceda ngani kono ukuthi nxa avulokhetho kube abantu bebona ukuthi kungena lokho kuphuma lokho kungena lokho kusiya phambili
kuncedisa ngakhona ukuvikela ukuthi kusasa engabi khona osolayo njalo nxa engabe ekhona olensolo the kind of technology esetshenzisiweyo kuyanceda ngoba kuyakwanisa ukuthi la kuma servers laphana kuma computer kukhangelwe kukhanya ukuthi kwenzakaleni so mina I think ukuthi kunceda ngakhona ukuthi abantu bemukele impumela yangkhona
nxa kuyukuthi abantu bengemukeli impumela siyakhumbula ukuthi eZimbabwe kwabulawa abantu kodwa kwele Kenya siyakhumbula njalo lokuthi abantu bake babulalana ukwenzela ukuthi konke lokhu kungenzakali kumele kwenziweni elizweni leZimbabwe
okokuqala khona ngokwakho vele iZimbabwe kuzathatha isikhathi ukuthi abantu bemukele anything okwenzakalayo ngoba in the first place vele uhulumende abantu abamthembi njalo ijudiciary lezekhi azizimelanga zodwa azikhululekanga ungani nje zisebenzela ibandla elibusayo so khonokho nje kuzohlala vele kulokuxabana kuzathatha isikhathi impela ukuthi kwenzakale njalo eZimbabwe uthola ukuthi i-transparency yona ngokwayo ayikho ayikho kahle kahle transparency kunenge okunye nje ukuba nama okunye ngingathi ama irregularities othola ukuthi uzathola ukuthi indawo eziningi abantu lapho umuntu adebhalise khona akakusekho khona apho ngelanga lokugcina nge last minute nxa ethi uyafika ethola ukuthi usemuviwe i polling station ngokunjalo ngokunjalo nje uthola nje kungahambi straight okweZimbabwe nxa sekuqathanisa lokho Kenya njalo eKenya sibonile ukuthi laba abancediswayo ukuvota umuntu ubevunyelwa ukuncedisa umuntu oyi-1 njalo bekungani kumele kube le witness yokuthi wapho sayine phansi ukuthi yena lo oncediswayo ufake khonapho afuna khona something esiyibona ingenzakali eZimbabwe
kwethusa kanganani ukuthi umuntu nxa esancediswa khona ngale ezengena ebhokisini angene lo muntu kuba ngamaziyo kumbe into ezinjalo ubona ngani kusiza ngapho
na I think ilaba abancediswayo isikhathi esiningi kumele bephiwe ukuzikhethela ukuthi uhamba lobani obviously umuntu nxa ekhubazekile kumbe engaboni kumbe eleyinye i-challenge kodwa ulaye phela umuntu amtrustayo so I think abangakhethelwa ukuthi wena uzancediswa kodwa kwana whoever obancedisayo kube umuntu oyabekhethwe yibo bona maybe family member or somebody.
Yes, siyabona bekhinya ke abaphikisayo bathi bahambisa udabalolo emthethwandaba bona ngobona kwakho ubona ngani kuyafanana yini nakhonokho kwezakale eZimbabwe uyakhumbula
ya okweZimbabwe njengoba sengishilo babadube ukuthi ama-irregularities hayekhona even loba wawungaso observe kodwa kuningi okwakuvele kusenzakala for example wawuthola ukuthi mina lapho engavotela khona kakhulu ngo-2018 lapho engavotela khona like few meters before i-polling station wawuthola kule group yabantu nje yayingaqedakala ukuthi njani abanye abantu bathi babestrithenwa yilabo bantu so izinto ezinjalo vele ukhetho awusozube kwazi ukuthi kuhambe njani njalo abantu abanye ababengama observer phakathi khona phana uzathola ukuthi nxa kwase kubalwa laphana kunengi okwenzakalayo so esingakuboniyo kusenzakala eKenya so ikho engikuthoya ukuthi okweKenya ngendlela okwenzakala engakhona it's highly unlike ukuthi kungabe kukhona okungayikho but nxa kuyukuthi kuzayiwa emakhoti mina I believe ukuthi ngendlela akade kusenziwa ngakhona lo ngasoli ukuthi lutshontshiwe kumbe kunjani kuyabe sekulaye abuye lobufakazi obunye but from outside nje nxa u-observer mina ngedwa mbona ingani hhayi lwenziwe nje ngendlela nje
Kethiwe Bebe odabuka eZimbabwe osebenza kwele Botswana ixoxa lo Gibbs Dube lingayikatshana zihlobo likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esizaqhubeka sikhangela khona udaba lokhetho lakwele Kenya siziphethe ngebe zihamba phambili umeli wegogwe nembuzi ya ephalamende uJustice Meyer ubotshiwe umiswe enkantolo ngecala lenkohlakalo olivalelisayo ngontungamili Nkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.